Yekuliqiniso dadewethu abakamuzura sebeyithethe ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma siyi-MDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekumonzura. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building i-MDC OCC zayizirentile. So umonzura uthe kithi sesile skwerede yikho ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho njalo sizimisele ukuthi sisebenze ngomthetho welizwe esikulo ngoba singabanye labo abayenza i-constitution yelizwe. Yikho ke abakamonzura kumbuna umzana umonzura uhambe wabuya lo messenger of court okuyukuthi ube sesitsho ukuthi hayi usesihambele e-court nxa sokunjalo sokufana umthetho siwubambe. Senze njalo sibili sesisukile kuleyana indawo. Nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC wasebeka lo mfanekiso wakhe njengo-president we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC thina siyi-CC so sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building ngitsho even labezano PF ebalayo koBulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. So sonke nje singabantu abarentayo, zonke nje indawo siyarenta. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi. Yikho hayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo okuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabangu kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube. Yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakho Ncube ade khona thina kasihambanga ngoba ubaba uChabangu engasitshelanga ukuthi hayi kuzasetshenzwa njani lo baba uNcube. Ngasikakwazi, ngasikwazi okukaNcube njwana ngangathi ukuthi hayi mina uNcube lokuthi ngupresident kangikwazi, leqembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi ngupresident we-CC. Lokho esacina nasiku-MDC Alliance le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. Kusukele ekuxabaneni kwethu ubaba uChabangu ngazange angitshele ukuthi sesisebenza njani lo baba uNcube. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabangu engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokho esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhathesi hayi kakakutsho.